kubonayo employees apha ayisindini ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi lezi nsuku nzima ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond izinto zikhwele kunokumangalisayo ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond lutshwana kakhulu kayitholakali ngobuningi. Okuningi esingathi yikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini hayi kunzima lapha. Sisebenza nzima, hayi into zangkhona ziqedakale. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Izinto ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani, senza njani kunzima ngoba uhulumente ukhongukuthimana wethula kuphela indaba le. Engakhuluma ngifananga lezakhamizi ukungibuza nje sekutheli ukuthi kusukela ngelanga elinje sesizasebenzisa i-RTG
khonapho belisebenzisani khonapho
sibe sisebenzisa amarandi kakhulu ikakhulu emhlubulweni lowa ngapha ePlantus lalo ibhondile belisebenza kodwa hayi khona kakhulu
abantu lokhu belisebenzisa amarandi kodwa
abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha ube sibuya uphethe ibhond
manje kuyasebenza khonokho
kunzima yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali lingobulutshwane okuyikho okuyimali okungani yikho okungayi kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS okutholakala emafonini lemakhadini yikho kulakho manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza zenezo akunzima lapha nxa ngikhuluma nje nje abantu bathana ngamakhanda kabazi ukuthi bangayenza njani.